Vele wayekhampena ngakho when it comes to indaba ze-immigration, i-border control, ukukhipha abantu abangela maphepha lapha e-America. Lokho vele wayekuthembise abantu ukuthi uza kuyenza from day one. Okunye okuqakathekileyo nganto asokukhohliwe is uqeda izimpi all over the world, especially le e-Ukraine, le-Russia, lapha ngibonanga ukuthi bekulani. And then lokunye okokungezelela isikhathi se-TikTok ukuthi iqhubeke phambili for the next 90 days esacaca ukuthi uzawuhambisa njani. So khonokho vele is what he said he was going to do. Ama-presidential executive orders, okunye okungathiwa i-end to birthright citizenship, kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le-Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the Constitution.
Ubona ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungenziwa yini?
Ukutshintsha or ukuamenda i-constitution lapha yamele kavele abakuthabeli kaninginengi ngoba siyakwazi ukuthi i-majority yakhe eyokuwina is about 3 million voters in America and abantu abavotayo is close to 160 million out of 330 million people. So maba sebebamba izinto ezinjengazona lezi ezifuna ukuthi i-Congress ibe involved amboni ephumelela. But i-presidential decree presidential executive orders asebenza as a temporary solution until i-Congress either votes on it or changes izinto zona lezi. Okunye ngokuthi ama-courts alapha, they can challenge all those executive orders. But yena, njoba wathembisa khonokho, he will do what he said from day one.